Osakhulayo wesiqintini sejende umnumzana Dumisane Sibanda uthi phezulu kokuba amathuba emsebenzi engekho kulesi sigaba okusuka kube nzima kakhulu njalo yikuba indlela eziholisa abampofu ziyabandlulula abatsha.
Phambi komphakathi sibili uhlelo lukhona kodwa luyakhetha intsha. Intsha abalubhala kuthiwa intsha izazibonela kodwa silaplani ukuthi sizazibona asisebenzi asinjani imidlala vele igcwele ebantwini lapha esigabeni.
Amazwi kaSibanda elekelelwa njalo ngunkosikazi Thembi Nkosi Ncube othi ikati selidlalela eziko emizini eminengi.
Abanye vele sebelala totally vele bengasifakanga lutho emlonyeni. Lezikolo zizavalwa ebantwaneni ngoba umntwana asozihambe engahlanga esikolo. Mina nginje mzali ngizakuthatha ngaphi? Kathesi kunje kuyafunaka lezi mali zesikolo. Ngizathi imali yesikolo yinto imali yokudla. Ngizabe nguthethe na. Abantwana bayakufa ngendlala.
Omunye njalo okhathazekileyo ngalolu hlupho lwabantwana abalambayo ngumnumzana Mlele Sibanda othi le nhlelo zokubaphathisa kazikho.
Lezikolweni akula kudla, abantwana sasithi ngxa i-government la izafaka ukudla. Ezikolweni abantwana bezuzela kuthi ngabe bathola something abangayidli.
USibanda uthi lezifuyweni isimo sibi kakhulu lonyaka.
Besivele kuphila ngokutshaya izitina lezitina lezo lonyaka zikho. So uthi abafana bethu lapha sithi singathi siyabamba ngaphi, siphumputhe ngapha, uphumputheke. Konke lokhu ngesukucelayo sibi uthi siyacela ukuthi lanxa singathola abangasincedisa ngokugejwela imigodi. Besidrukele inhlanganiso ezingasigebhela imigodi, sithola amanzi futhi la angasiphilisa le nkomo zethu ukuthi zinathe eduzane.
Unkosikazi Maki Mguni wesigaba sejende laye uthi abantu abavunanga sibisa amajodo.
Izifuyo zizaphela ngendlala. Lezi mali zokuthi sithenge ukudla kwenkomo kasilazo. Ukuthi vele kuzakwenzakalani nxa uhulumende engasangenelanga ngendlela zonke angazama ngazo. Hayi, sibona kuyikufa kuphela lapho sizahlangana lapho.
Imizamo yokuxhumana lomkhokheli walesi sabelo umnumzana Richard Moyo yehlule kodwa kuphenyo olusanda kugqitshwa inhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs luvika ukuba izizalwane zeZimbabwe jikelele ezifika izigidi eziyisithupha 6 million ziyaswela ukudla. Ngokomzekeliso bathi abafundi abafika phose izigidi ezimbili 1.8 million zisengcupheni yendlala zigaba zonke zelizwe ngesizathu sokungani kuhle kwezulu. Lokhu kubangelwa liyezi lesikhudumezi okuthiwa yi-El Nino. Bathi njalo lindlala isingeze ukulwisana emakhaya, ukudlwengulwa kwabesifazane kanye lokusweleka kwamanzi ikakhulu emaphandleni kunye lemadolobheni. Imisebenzi yona ililihlo lentwala. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi unokuthaba Dlamini.